kondanga leyo uma phangela kade isisekelo sombuso i-constitution ipha lokho kuthiwa i-freedom of speech. Lokho abakukhulumeleyo kasonto emangalisayo ongayiqondiyo emhlabeni yonke jikelele uzakuthola vele uma lokho kuthiwa ngama-democracies lapho kubuswa khona ngentando yabantu kuhlonitshwa amalungelo abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu abotshele lezo zinto ngoba kumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo evele individual kodwa njengoba esesipholisele umpholisa kumele akulindele ukuthi abantu bazakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikamnangagwa, kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa besetheswa icala lokuthuka yena mathupha umnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abahlezi babophwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentandoyelio ngovele kuse-ICU ugule usiya phambili kunesihlili wakhonaduwa abantu bengasemelisa ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma ngokuba umuntu nayesithi yintsha yomuntu othile kutho ukuthi uyisidigini salowo muntu uyisebenzayo usebenzela yena angiboni nhlamba-ke kulokho nqangaba abaa amapolisa not as individuals, amapolisa as amapolicy institution, kuthiwa khona igidimela isebenzela lo obuzayo akufanelanga kuthathwe njengenhlamba le yinto ejwayelekile vele i-figurative speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi alinganisayo lokho akufanelanga kube yinto ebobuzayo kodwa-ke lokhu kuyabheza kahle kamhle kuthi kusiya phambili abantu abaningi bazabotshwa ngibotshela izinto